Omunye wabakhothoza uhlelo lolu ngukosazana Blondi Ndebele ohlala eCellphone Park kobulawayo.
Mbona ngani ama measures lawa awe COVID-19 kumba ukuvikela iCOVID-19 bekumele abe localized. Sikhangela kakhulu ama areas ale akade lama cases akhwela kakhulu sibe sivala kwezinye indawo sivula kwezinye indawo ngoba singavalile izwe lonke kanti siyaba productive njani njenge country.
UMandebele uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bagada amabhasi eZubco kungalandelwa imigoqo efakwe nguhulumende yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Siyevala ama-gatherings but ungakhangelisisa indaba ye-transport, i-transport situation iba yi-tricky situation because abantu kuZubco bus baye begadile bengu-40-50 ebhasini but ngapha sithi hayi akumelanga kube lama-gatherings except ama-funeral. So what's the point of having abantu ukuthi begade iZubco bus bebaningi? Why not also open up ama-private players ukuthi lawo yenelise ukuthwala abantu? So indaba leyi labo i-government I think well bayabona ukuthi maybe it was necessary ukuthi bevalile izwe lonke although ama-figures esiwatholayo ku-Ministry of Health daily ebengatshengisa ukuthi hayi kumele sivalile izwe lonke. So maybe la i-government ikhona ekwenzayo engasitsheliyo kumbe ama-figures abadownplayayo abangasitsheli ngawo ngoba it doesn't make sense ukuthi sivale ilizwe lonke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance.
Imithetho le bayifakile uthangi bafakeli MDC lamabandla aku-opposition ukuthi bangakhankasi. Bona iZANU-PF ikhankasi senza omathanda. Uzabona upresident esebenzisa i-presidential powers, lo deputy president wabo, lo first lady wabo bebhodi ilizwe lonke ungaye emhlanganweni, abanye abala ma-mask, abanye abalani. Khonapha nje thina basebesinqabela kwenzela ukuthi singarejisti, besesaba khonoku ukuthi singarejista sizatshaya intambo.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi luqakathekile kuhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Uhulumende sekwenzile-ke khonokho asekwenzile ukuthi kube le lockdown le okwalesi sikhathi ukuze kubonakale ukuthi kumemetheka komkhuhlane lokhu kuyanqatshelwa. Ikakhulu ngiyananzelela ukuthi kuyagodola kathesi umqando lo omkhulu phakathi kwawo umemethekisa umkhuhlane lowo njengoba umkhuhlane lowo uzwanana lokuqanda. Ngokunjalo kuqakathekile uhulumende ukwenze mbona kube licebo elihle kakhulu ukuthi uhulumende ayethule lokho akwethulileyo kuqondana lokuthi kube le lockdown ngokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo oyingozi kakhulu iwave le esithathu le ele Indian variant ekhanya ngani iyingozi kakhulu ingadala umonakalo omkhulu ngayesabanjanga. Ngiyananzela ukuthi iZimbabwe ibisikhanyelelwe njengendawo engcono kakhulu ukuthi ibambe kuhle njalo umama we-COVID lo ibamba kuhle kakhulu ilizwe leZimbabwe. Ngokunjalo bisikhanya ukuthi indawo yethu ingani indawo esafe kakhulu sibili ikhangelelwa ngamazwe athile akhangelelwa ukuqelela ku-America ukuthi hayi iZimbabwe indawo sibili isibaye i-destination engani safe. Kodwa kusiba njalo kumele kuqhubekele phambili kwenqa ukulondolozwa kokuthi abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo oyingozi kangaka.
Usikhuthamfundo Solwayo Ngwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende weZimbabwe.
Udaba lolo lwebhubhane lolo lwe-coronavirus lolo alusoze luphele emhlabeni jikelele nxa abantu bengalandeli khonokho esikutshoyo, ngoba lolu daba lukhanya luzobhidliza imphefumulo emningi. Yikho nxa sikhuluma kanje abantu kumele balalele. Kuthiwa ukuluma indlebe ngowakho, njalo abantu phakathi kwetamahlabezulu la nxa kunje belalela ukuthi balalele khonokho esikukhulumayo bekulandele, kuzayenza ukuthi i-coronavirus le inani layo liye phansi.
Akwaziwa okuza kwenzakala phansi kohlelo lolu oluqale namuhla. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingu-Kip Stube.